Tisendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 10 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathintambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Wavuka namhla ekuseni besengihambise Plumtree Court. Sifika khona umpolisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lamibe ngisizwa ngiphandle but kanje siphikisana ukuthi ayisiyocala okungathiwa lingangena ekhoti lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuhamba nisake kakhulu okwesikhathi eside sibihle singasiya ngoba sengithe yonke nje inkabazo ephakathi nxa kukhuluma ngemiddle east ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathintambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Nqobani Sithole otshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplan kubathuthi semahofisi nabathuthi bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzila lekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelisolisisa kuhle nxa sebe lobufakazi obungani buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuya angithi into mina engingayitsho ikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripoti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa aselekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okulido kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Umuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into ethi ngani iyethusa ukuthi kati kuvele kusuka ngathi kuya.
Kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani?
Kulo muntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini likababa uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo naye ukuthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi uyakhangela emthethweni nje ukungisa eplazini lenye indoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zonezi zinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zonezi zinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yikho kusuka kwethuse kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabayo. So lowo layo sengani sesincedise ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha okwangakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisiphi ukuthi wathumela izinto ukuthi zilume iy'nkomo zomuntu nxa kuwukuthi izinto zaluma vele nxa kungenamuntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mzila Ndlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla le-ZANU-PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu think that ngiwa zikutsele kare zikana nipati umele kutu umakelewa nipati umakelewa nifela pekia kwe tara umuntu lo ukanya ubejisa inkomo za geplazini napande kwe mvumo yami then wakucho wake utie na izi jazami zilu inkomo zake abeche suti mina nisezelilo kuzeni zinja ukuthi zilu inkomo zake so babeba zembo palapa izolo emini isela mapolisa nakhangise enkambeni ngayathatha i-statement ngingatshina mvalelwa khona mavuka namhla ekuseni ke sengihambise Plumtree Courts sifika khona umpolisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya lami ibe ngisizwa ngiphandle but kanti siphikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo into yesibili ukuthi xa umuntu lo evuma ukuthi inkomo lezi beseplazini kamzila nxa into iseplazini lakho liyafana ukuthi isemzini wakho whether kusedorobheni isemakhaya kulelungele lokuvikela impahla yakho kumbe lempilo yakho elokuzwela engazithethiselwa yinto eyenzakalayo yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye nobunye ubufakazi obedlalo babade bebulungisile engxenye bangaprofita by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungauhlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu weZANU PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu esenzana uPF ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza iland reform mina bengivele ngirente plaza leke so ngaba umuntu okuqala ukuthi lami ngiapplyele ngithi ilozi neplaza ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhona ngomthetho kutsho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anike lo okuthiwa yi-first preference ngithe sengilinikiweke iland committee yekhezi kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU PF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO ku-Army ku-prisons la ku-national parks lezinye iy'ngatha zikahulumende eziphathelane lezokhusela wabahlalisa kwenye ingxenye yepulazi leli kwayehlisa ubukhulu bepulazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yi-plotting yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa ngungwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yepulazi leli ngumuntu wakuthi ngo-2001 ngibotshelwa kuthiwa mbulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambise e-Trade Gold ukuthi ngiyethonisiswa ngithe ngangangeni phakathi e-Trade Gold wangiparada phambi komphethelezi indaba ngaphuma ngikusemanye iziphepheni kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali uthi ungu-MP umuntu ungumbulali ungwenya nalowo sowaphuma kupolisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho kathesi ngomunye abahlezi eplazi ndona leli yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singe zalaba amabandla awezepolitiki especially iZANU PF ngoba ngibona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuZANU PF ukuthi athathe iplazela linika abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msilani Ndlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye esePlumtree asenelisanga ukukhuluma lebandla leZANU PF kumbe umakhelwane wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namuhla phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezinqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga $3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Iqembu leHighlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa, njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba leThe Chronicle wathi uDube, yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede, uvele useqalisile ukusebenza e-ofisini yeBoso. Sithathele lithuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streama khona, nalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo uDr. Kizon Betsi. Kubonakala abantu bazihlise bonke kungakhathalekile ukuthi uphethe iphi iposition, njalo ngaliphi bandla, abantu babambane balungise okuhlupha elizweni. Ngoba kunobunzima phela, khuluma nje ngisekhaya, abantu ngiyababona namhlanje beholisa ukudla, abantu baholisa imfe ukuthi bazokudla. Bayakhala abantu bayasho mpela udayi lokunzima loba ngeke bakudle lokho, bazonikeza izifuyo. Manje uma unganakho ukudla ugcina uvele uforce ukuthi unjani ugayise kumbe ugige lamabele ayimfe wahle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzima elizwe, abantu sebezekele sisi izinto ongamelanga bazise. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze imediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile, kodwa ezifisa ukuthi lize leli lulu. Siyavula isikolo ngemfikezayo, kodwa manje sizwa amahemhem abasiki bebunda bakhona nababalisi bayatsho ukuthi hayi angeke bavule bona ngoba kunzima, ngoba asiye sekuthemba bavale nzima lele bekufirst law, ngoba ihope ayikho njalo futhi akuthembisa ukuthi kuzolunga ngoba imali abayihola incane. Kusolihle kunzima elizweni, akunzima kakhulu amangamabi kube lezulisala kanje ley'nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu nalala sikawena kata abantu bezibabhe bonani kusolihle. Hayi siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizwe. Abakhokheli bamabandla wonke bakhulumisana. Ngiyabonga.
Ngiyezwa Sibhekile, siyakhala uyakhrying mana, but ngelizwe lethu sinje or ngithi nginje mina ngiyiyothi lele MDC nginombono ukuthi ifuthamisa engaqoqa wonke amayuthi ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awathweni amazonke amanye amthanda ukuthi dlala angifuna ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu aze namascoach akhe naye abe security enzima eblind edangerous futhi, so that noma ehamba kube ne-that fear kulabantu bamu-attacker noma abafuna ukuthi bamgudluze. Phela yinto le eyenza ukuthi uThamsa angastep in nge-power nang-understand ukuthi akanayo i-security ngantoni. You are ready for that.
Salbonani basakazi be-Studio 7, lani balaleli lonke izalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami ngokubona kwami besisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane, ngathi ngahamba for good engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini. Ahlahambe unomphela ubaba lo, ngoba hhayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha eMafikeng, South Africa.
Abingelela ba-Studio 7 bakithi, abathanda kangaka bakithi, ungamile inkomo wakithi esikhalangeni. hey, ithi mina ngilesimanga lapha nqa ukuthi awufuna umuntu ukuthi awungupresident wangifuna ukuthi awuya kuKevin nasilamba kangakahlupheka kangaka. Kambe uKevin ikhefu lani nasibeka kangaka upresident uhamba kuKevin. Hey, 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 lokhu ngokunye phela. Abantwana leyo phela baya ezikolo ngoba siyaswela yena imali yokuthenga amabhuku, siyaswela yena imali yokuhambisa abantwana esikolo balambile bafeinta kathi ezikona abantwana ledelela kule ukuthi zabakhelo nathi. Ala chiso ukuthi akuvote butsha kungcono loko kuphela kuvote butsha. Sehlulekile baba lo, akuvote butsha.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina igama lami uKT Ncube. Mina ngiwami umbono enawo ngicabanga ukuthi ubaba uMnankagwa akasale phansi lapho le Quality Bureau yakhe babonisane ukuthi bengeze njani ukuthi izinto zithuthukele phambili ngoba okwamanje ama-plans abalawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain bahlale phansi ne-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babe vele bengaphansi kwayo sasivele singaphansi kwayo i-Britain ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka phala ukuthi ungenelele bona ababeyiphethe ama-British ngoba benemali eqinileyo. Akabuke njalo into eyenziwa i-Cote d'Ivoire laphana badlelana ne-France iyiyo babevelelwe ngaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hhayi vele singabantwana kulanto esingayenza njalo sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni ikuthi kukhulunyiswana ne-Britain iZimbabwe ivuma amacala elawo ibisi sithi kuBritain hayi ngincedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona njengoba ngamvele ngumntanakho ngibone ngalapha la kungasincedisa siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishaya isifuba bethi hayi lize ngeledi kodwa bebona ukuthi abantu sebezelangene sebeziyichampeni. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono loyo ngilawo xa uPresident Mnangagwa engenza njalo yatshele nje iPolitiko yakhe ukuthi hayi madoda asingene kulolu nyawo olutsha maybe singalungelwa ngibone ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakame. Ngiyabonga.
Lawoke amazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona ke omnye umlalelo othe la ufuna simtshayele ucingo wakhulume lapha emoyeni. Yebo ke ngizaqhubela phambili inamba yakho sekuchayile babili ke abalaleli abatsho njalo, omunye nithemba ngowesiphezini omunye ngowe-South Africa. Sizalichayela ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook sibonga uThabisani Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwubone kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngise Plum Tree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo kenza iqhubela phambili baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko, hayi sivukile ya ngezinye indlela thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC kathesi isikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo bese siyalala kuthi ukuthi sitshiyana ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi sifukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMatwala. UThabisane Ncube laye usinike inombolo zakhe. Zasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni kumbe olwe-Live Talk ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko msakazi nabalaleli, ngibingelele enkayi abakumathema, sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi lichayile sibili, singathi lingaphinda izifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemoheng Lehobe Ngwenya lawe uyasibingelela. UPressure Nzuza lawe uyasivukisa lapha. UKwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza, njengoba sikhomenta kanje niyabadlulisela la ama-comment noba asala lana sithemba ukuthi labo balalele bayawezwa ama comment njoba leyalizwe nje khona phensakazweni sixoxa labantu abachiyeneyo inqengabe bandla lezani PF inqengabe MDC abenhlanganiswe ezizimeleyo njalo siyathatha la ke ama comment la asegcekene abona ngumuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abanengi isiphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eNdebele ukwanele trust indlovu la usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili uthandeka gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile uvusa impofu futhi watching from Mount Botswana yebo ke thandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba ngivela eLupane ngoba ngivela eNkayi emaguswini so iSt Luke's iba seduzane kulesibhedlela seNkayi siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu liqhubeke lisixhasa. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi eleIran lingabe lidubule indizamtshina yeUkraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili iIraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa eleUkraine lithi injini yendizamtshina le yiyo ebangele ingozi yebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoqela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano kulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngelemelika lisethesa ukwephula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yemelika e-House of Representatives isivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo ku-Congress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo le-194 kwabangasisekeliyo. Iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele-Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye nokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iran ngele e-Iraq ngele-Iran.
Kukhanya umongameli Trump izijeziso uphambile ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani obeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu. Okwasikhathi eside sibishe singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazo ephakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafayo ngabantu babo okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi impi yakhona iyabe se-Iraq so laba se-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli imele ka iyenza idlakela khona ngale anti la iParliament seyavota ukuthi amavoto alapha asuswe khona amavoto emele ka alasuswe khona so kakusela kuhlalisekana kusela kuthandana lalaba balahle ngoba labana abantu futhi ngamabrothers ngabafowabo lapha.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le Ohio khonapha eMelika. namhlanje kwezomculo silo James Marabini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa ingoma yokudlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambe. Yabonge ngo James Marabini lo umajaha wodwa Ndlovu umculo wakhe othi sithandwa okudlalade lakhe lithi Ntunjambe. Sibonge ke njalo abanye asebesichasile labo lapha basilandelayo uVusi Mpofu seBotswana uLois Ndlovu sibukele esenotes kumbe kungaphi lapho uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa. Lo Lawrence lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDurban ekhaya kuseCholocho. Hayi siyabonga ke olivalelisayo namhlanje ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.